Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Siyabonga kuJonga Khandemiri obesilethele indaba ngolimi lwesishona olamukela ngenjabulo kuStudio 7 ngolwesihlanu mhla ka 17 Mbimbitho 2023 ngokeyino kumede Saidi. Endabeni zethu namhla.
Overwhelming response across all provinces, and this have now been collected and lodged here at head office.
Ivandla leZANU-PF lithi selimise ukhetho lwalo lwama primaries obumele lwenziwe kusasa ngomgqibelo, lisithi kulokunye okungahambanga kuhle.
Uma sikhangele ku social media indlela abantu abakhangasela ngayo udaba lokukhuthaza abantu ukuthi bebalisa ukuvota, sibona kuba ne-response engathi iphezulanyana.
Ikomishini ebona ngokuqhutshwa kokhetho iZimbabwe Electoral Commission namhla iqhelise ngamalanga amahlanu uhlelo lwayo lokuphuma ijumo isiyabhalisa abantu abazavota kukhetho oluzayo olwe-mobile voter registration blitz. Kuliviki kuhlelo Woza Friday silo Prosper Chuma ocula umdumo awubiza Afro Contemporary Ndebele Music. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulumsakazo. Ivandla leZANU-PF lithi selimise ukhetho lwalo lwama primaries obelumele lwenziwe kusasa ngomgqibelo, lisithi kulokunye ungahambanga kuhle. Iziphathamandla zaleli bandla zazise namhla ukuthi idali le Politburo selizahlala phansi ngomvulo lihlaziye lolu daba bese liphuma lesinqumo sokuthi ngobani abazancintisa bemelele leli bandla kukhetho lwezwe lonke oluzaqhutshwa lonyaka. Kubika umlondolozi Ndlovu.
Ekhuluma lelathele izindaba eHarare namhlanje, obona ngokuqhutshwa kwenhlelo kuZANU-PF ukhomiza Mike Bima ubike ukuba ibandla lakhe lizimisele ukukhetha abantu abazenelisa ukunqoba kukhetho lwalonyaka.
Was overwhelming response across all provinces, and this have now been collected and lodged here at head office.
Siyathokoza njengebandla ukuba sithole amabizo amaningi abantu abafuna ukuphatheka kukhetho ugatsha lwezomvikela kubandla seluqedile umsebenzi walo. Sikhangelele ukuthi uhlelo lolu luzaphela lusiwe kuPolitburo ngomvulo.
Ubima uqhubeke esithi ibandla lakhe kalisoze livumele udlakela, esithi labo abenza udlakela baza kukhitshwa kuluhlu lwabamele bancintise bemele ibandla. Kodwa abanye abakubandla leZANU-PF abangathandanga ukuqanjwa ngabizo bathi okubangele ukumiswa kukhetho lolu yikuba kulabantu abaningi abasha abafuna ukuncintisa, njalo balakho unqoba labo abangamakhehla asehlale kweminyaka eminingi kuZANU-PF. Ibandla leli liyakulandula lokhu, kodwa amabizo abaningi abafuna ukuncintisa kukhetho lolu akhanya engawabantu abasha. Omunye oncintisa kukhetho lolu ngumnumzana Maya Maskati ofukuba ngummeli wemzilikazi Mpophoma kobulawayo, uthi uyathemba ukuba uhlelo lolu luzahamba kuhle.
Sisuka lapho lizananzelela futhi ukuthi ebandleni elibusayo leZANU-PF sokube lotshintsho endleleni eyenza ngayo izinto, so lokhu kwenza ukuthi ibandla leZANU-PF liqhubekele phambili.
Ilunga le-Central Committee yebandla leli umnumzana Mabutho Moyo uthi ibandla leli liqokeke kakhulu okokuthi lizanqoba kukhetho.
Asisobandla eliphomba ukulenga emoyeni, asisobandla elikhokhelwa ngumuntu ongelabalandeli. Silibandla elikhokhelwa ngumongameli olabasekeli olama-Politburo members, olama-Central Committee members, provincial structures.
Ingcitshi kwezombusazo umnumzana Elisha Gumbo uthi ukuxokozela okuphakathi kweZANU-PF kuveza ukuba abaningi sebefuna ukuba ngabe bandla leli.
iZANU-PF iphathi enkulu isenza ama democratic process, ikutshengisela ukuthi iZANU-PF yiphathi eyenza izinto ezithandwa ngabantu.
Ibandla leZANU-PF ngempela viki edluleyo lisungule uhlelo lwama primary elections ngokuhambisa amabizo ezigodlweni zezigaba ezijeneyo, lapho ukhethwe khona amabizo asiwa eHarare lapho amele acubungulwe zingatsha zaphezulu zebandla leli. Abe-Movement for Democratic Change ekhokelwa ngumnumzana Douglas Monzora bathi bona bazaqhuba olwabo ukhetho olwama-primary elections ekupheleni kwayo nale nyanga. Abe-Citizens Coalition for Change CCC bona bathi kabasoze babe lokhetho lwama-primary elections besithi uZulu emangweni etshiyeneyo yelizwe uzakhetha ukuthi ufuna ukumelwa ngubani ukhetho lwamalunga edayela ephalamende lamakhansila olukhangelwe ukuqhutshwa ngontulikazi lonyaka. Ngimele isithu 7 ngiseHarare, ngimlondolozi Ndlovu.
Kunjalo nje icele lebandla leZANU-PF elibizwa ngokuthi yi-Generation 40 lithi ukhetho lwama-primary elections lumiswe ngabaphathintambo bebandla leli ngoba besebengene esigabeni zonke eZimbabwe lapho abafaka khona abatsha abaningi abafisa ukuncintisa ukuba bamele bedali babe ngabameli bedale lephalamende lamakhansila kukhetho oluzayo. Umnumzana Ntokozo Msipha, isikhulumeli senhlanganiso ye-Tyson wabantu, efisa ukuba umnumzana Xavier Kasukwere owe-G40 akhokhele ibandla leli, uthi kusobala ukuthi abadala abakubandla leZANU-PF bachana ngamakhanda ngokwenziwe yi-G40. Bathi bekusobala ukuba bazangenisa edale lephalamende lakumakhansili abasekela i-G40 elamalunga aphose aselwa amanqe ngomnyaka ka-2017 kususwa owayengumongameli umnumzana Robert Mugabe esikhundleni libutho libambanisana lomnangagwa. Isiphathamandla sebandla leli lithi kuliqiniso ukuba bakhona abacabanga ukuthi i-G40 ibisingene ezikhundleni eziningi zabafisa ukuncintisa kukhetho. Ake sizwe umsipha exoxa lo Gibbs Dube we Studio 7 ngodaba lolu.
Njengoba sihlala sisitsho ukuthi umhlangano wabantu and i-G40 ibiyi-faction evele ibambile emhlanganweni, bazamile ngazo zonke indlela ukukhipha i-G40 ngembhobho lani, sebenzisa zonke indlela, kodwa sekubonakele futhi ukuthi hhayi i-G40 vele yebambileyo.
Singathi-ke kuhamba njani baba Msipha, njengoba kukhanya engazani-ke ama-primary elections kawasoze abe khona ngempela viki?
Ama-candidates ethu thina i-G40 yiyo alamafly amaningi abhodayo lapha, sibona ngathi yikho sokwethu sabadala lawa ukuthi sebegcina sebefuna ukukhansila ama-election ngoba sebebonele ukuthi ama-candidates bona balawo ama-candidates akhona ngawethu. Ungakhangela indawana zonke nje abantu abafaka ama-candidate abafakile amabizo abo ukuthi bafuna ukukhontesta ngontanga, intanga yethu, intanga ye-G40, abantu esikhuluma nabo esidlalisana nabo sonke isikhathi. So i-point ukuthi thina njengoba besivele sikhuluma, sihlala sikhuluma simningi iminyaka sikhuluma ukuthi hhayi iphathi sivele singe-G40, abadala bayephumula, ontanga singene sibambe umbuso lathi isikhathi singe sethu.
Umnumzana Ntokozo Msipha, isikhulumeli senhlanganiso ye-Tyson wabantu, ubexoxa lo Gibbs Dube we-Studio 7 ese-Johannesburg kwele-South Africa. Ikhomishini ebona ngokuqhutshwa kokhetho iZimbabwe Electoral Commission namhla iqhelise ngamalanga amahlanu uhlelo lwayo lokuphuma ijumo isiyabhalisa abantu abazavota kukhetho oluzayo olwe-Mobile Voter Registration Blitz. Lolu hlelo luqale ngesonto njalo belumele lugqitshwe ngeviki ezayo mhla ka-21, kodwa i-ZEC yazise ukuthi soluzagqitshwa mhla ka-26. Likhomishini yehluleke ukubhalisa abantu ngemfanelo ngenxa yokucitshwa kwamagetsi okuphazamisa imitshina yayo. Sixoxe lesiphathamandla senye yenhlanganiso ezikhuthaza abantu ukuthi babhalisele ukuvota ngobuningi eZimbabwe Christian Alliance, umnumzana Ngqobizitha Donga, yena othi i-ZEC yenze kuhle ngokuqhelisa lolu hlelo.
Ngibona ngani lihlelo oluhle olwenziwe i-ZEC ukuthi beqhubekise phambili uhlelo lolo. Akwenza ukuthi abantu abaningi abangakwanisanga ukuthi bethole ithuba lokuya register kuziya-check amabizo abo ukuthi akhona belithole. Sinenzela kakhulu ukuthi esikhathini esidlulileyo amagetsi behamba kakhulu, njalo futhi imitshina ye-ZEC ibingathathi abantu abaningi. Ngakho-ke leli thuba lenza kube lula ukuthi abantu abaningi bethole ithuba lokuthi behambe beregista ukuvota. So ngamafitshane sithi iveki iyenze kahle angokungezelela amalanga kuze ukuthi abantu abaningi bethole ithuba lokuyaregista ukuvota.
Bona abantu bayaphuma ngemfanelo yini Donga, bayabhalisa ngobunengi ikakhulu kobulawayo la kwezinye indawo elize thekelelayo.
Uma sikhangele ku-social media, indlela abantu abakhankasela ngayo udaba lolu lokukhuthaza abantu ukuthi bebhalisa ukuvota, sibona kuba le-response engathi iphendulwanyana. Njalo futhi uma sikhangele ama-reports avela kwi-ZAC nxa bekhuluma ukuthi abantu bangaki abarejistileyo ngosuku ngosuku, sibona ngathi abantu abaningi elizweni bayahamba ukuyarejista ukuvota.
Kulabo mhlawumbe abalokhe besithi kabasoze babhalise njalo kabasoze bavote, ungabachasisela ukuthi ukubhalisa kanye lokuvota kuqakatheke ngani?
Ukuqala ukubhalisa kumbe ukuba yingxenye yokhetho lilungelo lomuntu elikhona ku-constitution yethu eZimbabwe. Njalo kwesibili sinazele ukuthi uma abantu beyingxenye yokuvota kumbe ingxenye yokubhalisa ukuvota, kwenza imisebenzi kumbe lokho abakukhangeleleyo esigabeni sabo kube lula. So siyakhuthaza abantu abaningi ukuthi bethakazelele uhlelo lokuba yingxenye yokuvota, njalo futhi bedlule khonapho bebe yingxenye yalabo abafisa ukuvotela. Kulabo abaphandle kwelizwe siyabakhuthaza ukuthi bezinike ithuba lokuthi bebuye bezoba yingxenye yokwakhiwa kumbe ukuthuthukisa kwesizwe sabo. Sianenzela ukuthi kwesinye isikhathi akubilula ukuthi bethiye imisebenzi yabo phandle ngale ukuthi bebuye bezoba yingxenye yokurejista ukuvota kumbe yokuvota. Kodwa siyabakhuthaza ukuthi abathathele ithuba becele emisebenzini yabo beze bezoba yingxenye yokurejista ukuvota.
Umnumzana Ngqobizitha Donga ngowenhlanganiso yeZimbabwe Christian Alliance. Umthethwandaba we-High Court eHarare namhla unqume ukuthi ibandla le-MDCT elikhokhelwa ngumnumzana Douglas Monzora lephula umthetho ngokuxotsha amalunga alo amahlanu agoqela owayengumsekeli kaMonzora, umnumzana Elias Mutsuri, uNorest Marara, uGift Konjana, uDan Moyo kanye lomnumzana Edward Kakora. Lokhu kutsho ukuthi abahlanu laba sebebuyiselwe kuleli bandla. Umahluli wenkantolo uJustice Munangathi Manongwa uthe ababebotshiwe ngabahlanu laba ababalisa yena uMonzora, ibandla lakhe, umnumzana Morgan Komichi kanye lonkosikazi Paulina Mpariwa Gwanyanya, kumele bahlawule indleko yokuthethwa kwalolu daba. Isikhulumeli se-MDCT umnumzana Witness Dube ubengabambeki ecingweni. Umhlangano wabesifazana oqoqwe ngumanyano wamazwe omhlaba we-United Nations Commission on the Status of Women, CSW67, ufike emaphethelweni namhla. Lumhlangano oqale mhla ka-6 Mbimbitho ubungenwa ngabavele emazweni angamachumi amane lanhlanu 45 kulawo mazwe alichumi lantathu 13 abengewezwekazi le-Afrika agoqela eleZimbabwe. Umhlangano lo ubuqhutshwa ngaphansi kwendikimbi ethi Innovation and Technological Change and Education in the Digital Age for Achieving Gender Equality and Empowerment of Rural Women and Girls. Kubuye kwaxoxiswana njalo ngokupha amathuba ikakhulu kwabesifazane lamantombazana bemaphandleni ukuze bengasaleli muva kwabanye. Sixoxe lo nkosazana Tracy Moyo omela ibandla leZANU PF ku-Ward 10 eMakhasa esigodini seChehondo esiqintini seMaphisa eKhezi, ochasisa kabanzi ngenhlupho abahlangana lazo njengabesifazana bemaphandleni abaphatheka kwezombusazwe.
thina emaphandleni njengabantu abomama esisemaphandleni into esiyinanzelelayo entweni ukuthi kube khona njengokuthi khathe somama kumele sibe ungene kubomakhansilini kumele singene emahofisini aphezulu lathi sisebenze kodwa kulokuncindezelwa okukhulu okukhona ngoba into eziningi khonapho ungananzelela emaphandleni okhansili ngoba siyaboukhansili ngobaba omama abanikwa amathuba okuthi labo bangayenza nto angaba ngabameli bezigaba isikhathi esidlulileyo obaba iwade belama-powers kakhulu singananzelela mali kubuthene thina especially ngithi ngikhulumela isigaba lapho engikhona silalaba abantu okuthiwa ngamahedi sobhuku abomdaba basuke bethi khonkhona umuntu wesifazane akumelanga ukuthi angayabusa abantu besidlisa uyabona ukuthi khona phana kukhona ukusincindezela ukuthi kuthiwe umuntu wesifazane ayeka abuse abantu esigabeni i-community ngokuthi ungumuntu wesifazane
nti manje kusuka kwehlule ngaphi ngoba isisekelo sombuso sitsho njalo kube lokulingana ngobulili
bayazama abantu bayabuya khonapho abathunywa izithunywa ukuthi besingenise kumaphuku ezifundweni ezinjalo kodwa singathi khathesi sebengani baba lokuzwisisa ukuthi kumele ukuthi silingane ngobulili ngoba vele umuntu nomuntu siyalingana silezitho ezifananayo so kumele silingane sebengani ke khathesi kuba ngcono akusafani lakuqala okwakuthiwa vele umuntu wesifazana akalalungele nje lokuthi angabusa abantu endaweni anti yananzelela
manje nxa sesibuya kudaba lokukhuluma labanye kumbukuzwa okwenzakala kwamanye amazwe lakwezinye indawo lihlangana lendubo ezinjani
kwezinye indawo siyabona kwamanye amazwe omama bayazibusa omama bayayenza izinto eziqakathekileyo lawo sungakukhangela ukuthi omama bathole amalungelo afaneleyo babhenefithe ezintweni eziningi angithi sokokuthi umama laye awusengazimela lathi khonokho siyakufisa kithi kubomama especially thina esisemaphandleni siyafisa lathi ukuthi sibe ngabomama kumbe abangaba izinto zabo lathi sikhone ukuzimela okwangananzelela nxa ungela lutho ungumama khonapha kithi emaphandleni lanxa usima kwabantu uyabona ukuthi kulokuyeyisana okuba khona kwesinye isikhathi
okubangelwa yini mamoyo
uyabona nginje ngithi ngingumamoyo mina ngithi yethi angila kuthiwe mamoyo sicela ungene ehofisini leyi uyalanzelela ukuthi i-community nxa ngizele kuyena leyo ndawo uyalanzelela ukuthi sinot easy ukuthi abantu bakuphakamise kakhulu endaweni yakini ekanti-ke yikho lapho kuyabe umethi bakuphakamise ukuze lapho susiya kwenye indawo uphakanyise
unkosazana Tracy Moyo umele ibandla lezanu PF ku-ward 10 emakhasa esigodini sechehondo esiqintini semaphisa ekhezi esixoxelaye ekhonale ngocingo kwezivela kwamanye amazwe ngamafitshane umthethwandaba we-International Criminal Court uthi kumele umkhokheli wakwele Russia umnumzana Vladimir Putin abotshwe kulandela ukuthunjwa kwabantwana bakwele Ukraine libutho lakhe. I-ICC yethule isinqumo lesi namhla isithi uPutin kumele abotshwe ngesikhathi esethekelela kwamanye amazwe kodwa uPutin uthi lokhu akusoze kwenzakale. Elebotswana lithi abeZimbabwe abangena kulelo lizwe okungekho emthethweni abasoke baphiwa isiphatho esehlukileyo esingabavumela ukuthi bahlale kumbe basebenze bengelamaphepha aqondileyo. Umqondisi Dube weStudio 7 usipha lolu daba ngokugcweleyo eseGaborone kwelebotswana.
Amanye amalunga edale lephalamende aphanyeke udaba lokuthi abeZimbabwe abangena kwelebotswana okungekho emthethweni. Kumele bengabotshwa kodwa bavunyelwe ukusebenza kungatsha abalolwazi kizo. Elinye ilunga ledale lephalamende umzana Carter Hokwama uthi akusizi ukuthi leBotswana libe lidlalisa imali libuyisela abeZimbabwe emuva. Uthi ngabe uhulumende uyacabangisisa ngadaba lolu abenzele amaphepha okuhlala lokusebenza eBotswana kukhangelwe ulwazi lwabo kungatsha ezitshiyeneyo.
For how can we harness and the knowledge and skills zebanale tone really hard?
Singathola njani ulwazi lwabo olungancedisa ukuthuthukisa umnotho wethu? Ngibona bengabantu abalolwazi esingelalo olungaphathisa ilizwe lethu. kodwa ngibona uhulumende ehlala ebabuyisela emuva.
Umphathintambo obona ngendaba zasekhaya kweleBotswana, unkosikazi Anna Mokgethi, uthi ilizwe lakhe liyathakazelela indlela abeZimbabwe abangena okusemthethweni abathuthukisa ngayo umnotho. Kodwa uthi abasoke bagobe bevumela abantu abangena elizweni ongekho emthethweni, ngakho abayiqa umngcele bazaqhubeka bebanjwa bebuyiselwa emuva.
One thing that I want to say to you, that this country promotes safe and regular and normal migration.
Engingakutsho ukuthi ilizwe leli likhuthaza ukungena elizweni okuqondileyo. Njengelizwe asingeke sakhuthaza ukweqa kwamngcele. AbeZimbabwe abangena njalo sizababuyisela emuva.
Umnumzana Sifas Chuma oweZimbabwe Community kweleBotswana, njalo ililunga lekomiti yeDiaspora Policy, uthi udaba lokuthi abeZimbabwe baphiwa amaphepha ohlala elizweni seluhlafunwe kanenyi.
Sesilesikhathi eside iDiaspora Community sizama ukuthi ilungiswe phakathi kwelizwe laseZimbabwe lathi khona la. Uhlupho olukhona yokuthi akwaziwa lokuthi amaZimbabwe vele aseBotswana mangaki, ngoba baningi abangala maphepha. Kube kanti uhulumende weBotswana angayenza nje kube lula, wonke umuntu aphiwe, loba kusitsho nje kuphiwe i-12 months ama-permit kumbe 2 years, akufani lokuthi usebenze ungalaphepha.
Uchuma uthi ukubisela abantu abangene elizweni wakhe emthethweni akuphathisi ngalutho. Umphathi Ntambo Mokgethi yena uyala ngokuthi abantu kumele bangene ngokusemthethweni bazocela incwadi zokuhlala lokusebenza kweleBotswana. Uqhubeke ethi abeZimbabwe abaselizwe nokusemthethweni bazisebenzela kuhle kakhulu, njalo yibo abakunani eliningi lamaphepha okuhlala lokusebenza kweleBotswana. Ngale indlela eleBotswana uthi lithola ulwazi kwabeZimbabwe abaselizweni okusemthethweni. KulabeZimbabwe abaphose befike 3,000 abalamaphepha okusebenza kweleBotswana, kodwa kuleningi elihlala elizweni lingalama phepha aqondileyo. Ngumqondisi Dube wendaba zeStudio 7, ngiseAbron kweleBotswana.
Ngesikhathi umhlaba uthakazelela inyanga yembali yabesifazane, ngale inyanga kaMbimbitho, ukwanda kwezehlakalo zokudlwengulwa lokubulawa kwabesifazane kwele South Africa sekubachiye bephilela evalweni. Uthuso Khumalo usipha lolu daba eseJohannesburg kwele South Africa.
Ngokusho kwezibalo zogada lwezamapholisa kwele South Africa, kusula ngenyanga kaMfumfu kusiya kweKampalakazi nyakenye, kudlongu lwabesifazana abedlula izinkulungwane ezingamashumi amabili 12,000, abafika izinkulungwane zesithupha 6,000 kuleli nani badlungulwe ngabantu abebebathemba. Kulamakhulu abesifazana ababulekweyo ngalesi sikhathi, katiki abanye bachaywe bachiywa bebangwa ezibi. Lokhu sekuthiye iningi labesifazane kwele South Africa lithithibele. Isizalwane sakwele South Africa unkosazana Nelly Nechitenze uthe Studio 7 ukuthi kulusizi ukubona abesifazane bebulawa ngitsho langabantu ababaziyo.
Most women are being killed by their husband because they have nowhere to go, because they're depending on those husbands because they are the one that provides. So
iningi labafazi bagcina bebulawa ngomkabo ngoba bethembele kuyo yonke into abayidingayo empilweni.
Owesifazane weZimbabwe unkosikazi Corence Mkhosi Ncube uthi abesifazane abavela kwamanye amazwe labo bathwele amagabha avuzayo.
Bakithi bobaba siyacela, siyashweleza, omama bafihleni ngaphansi kwamakhwaphenu, hhayi ukuthi libahlukumeze. Omama bacela ukunakekelwa benakekelwa yini bobaba, hayi ukuthi libahlukumeze.
Enkulumeni yakhe esizwe lonyaka iState of the Nation Address kanye lemhlanganweni okuhlose ukudinga indlela zokuqeda ukuhlukunyezwa kwabesifazane oqhutshwe ekupheleni komnyaka ka-2022, umongameli Cyril Ramaphosa weSouth Africa uvumile ukuthi imizamo yonke enziwa okwamanje kayenelanga.
Despite our efforts, violence against women and children continues.
Ukuhlukunyezwa lokubulawa kwabomama labantwana elizweni sekukubi ukuthi akutholi ilanga kwenzekani.
About a woman or a child that has lost their life or been abused in the most horrendous manner.
Okhokhela inhlelo zeGender Commission esabelweni saKwaZulu-Natal unkosazana Zanele Ncwane uthi osekufuneka khathesi ngamacebo.
Siyafisa ukuthi kube nale
council. Ngoba makukhona i-council, i-council le iyafandwa, ifakelwa imali ukuthi kwazi ukuthi kube yiyona ehamba phambili bomhlahlandlela. Sayinqoba kanjalo impi le sasibhekene nayo isandulela ngculaza nengculaza.
Ezinye zezinqumo ezithethwe emhlanganweni wendaba zabesifazane nyakenye zikoqela ukukhuthaza ilizwe lonke ukuthi lisukume lilwisane lokuhlukunyezwa kwabomama. Melestudio 7 eJohannesburg kwele South Africa inguthuso Khumalo.
Kuliviki kuhlelo Woza Friday silo Prosper Chuma ocula umdumo awubiza Afro Contemporary Ndebele Music. Yena ucula yokobulawayo. Asizwene xoxa lomsakazi weStudio 7 uEzra Chisa Spanda.
Prosper umculi osebenza abanye abaculi abaningi kobulawayo bechaya endaweni zokuzilibazisa asizweni imbali yakhe.
Azweni lokubulawayo ngakhulela kobulawayo efamilini sizizwe singu-5 abantu abangu-5 amantombazana amathathu nabafana ababili mina ngiliphahla intombazana between sister. Esikolo ngafunda eMgani Primary School my primary level, esecondary ngasengisiya eNkuruman High School.
Ugolide esolesikhathi eside esemculweni.
Ngaqala ngo-2003 as a dancer, senza i-traditional dance and music. Then ngo-2007 ngase ngisiya eRare joining uLwazi Chabangu as a backing vocalist.
Uma uthi wangena kwezomculo ngenxa yokuthi waqunjwaqunjwa ngabanye abaculi abalodumo, pho umculo wakhe uthiwani?
Umculo engiculayo kuthiwa yi-Afro Contemporary Ndebele Music. Angeza ngajabulela ezomculo amangisibaya kakhulu, Love Mama Jaivana, Albert Nyati, Jazz Maravini, Olwazi Chabangu, Ringo Madlozi.
Kozela ilizwi ubalaleli golide ungahambi.
I-message engayisho kubalandeli ukuthi besi-support thina ama-local artists esakhuphuka. Kungasibo asiyindawo. Social media mina ngithola ku-Facebook, Prosper Chuma. This is my second album engiyenzayo. I'm just pushing i-single engiyenza u-Albert Nyati ethi Impilo.
Isikhathi silomona bakwethu bese kuhlelo Woza. Woza Friday silomculo wakobulawayo ocula i-Afro Contemporary Ndebele Music Prosper Chuma. Libe nempelasonto emnandi. Igama lami ngeza Jesus Banda.
There is a time to weep and a time to laugh. A time to moan and a time to dance. A time to keep silent and a time to speak. So I will speak. Ecclesiastes 3 from verse 1.
Lapho uProsper Chuma ucula umdumo ubiza ngokuthi Afro Contemporary Ndebele Music. Ku live talk namhla sikhangela ukuqhubeka kohlelo lokubhalisa ukuvota olwenziwe ngabe Zack.
Sesimgqiba ke lapha uhlelo lwethu lanamhlanje olivalelisa imo wenu ngise Washington DC uMagumede uGaino Saidi ngisithi lilale.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri.